Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba ulamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 16 Lwezi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje isikolo se John Talak entaba zinduna sivaliwe kulandela ukubanjwa igcikwane le coronavirus okwenziwe izifundi ngesikhathi leli gciwane limemetheka ngamandla. Namhla silengxoxo lesiphathamandla sebandla le-MDCT umnumzana Dan Moyo ngezizathu zokuxotshwa kukamnumzana Bednico Bebe ongomunye obencintisa ukuba ngumongameli waleli bandla.
UBebe wayevele ngumuntu owayesexotshwe kudala yi-National Council. Kwasimangalisa sonke kakhulu mase sibona uBebe sekuthiwa laye uyakhontesta koBulawayo.
Ibandla le-MDC Alliance lethesa uhulumende icala lokwephula ilungelo likaZulu ngokungakhululi intatheli zindaba uHopewell Shimono esitokisini owabothelwa ukuloba enkundleni ye-Twitter.
Ngakabanjwa licala umsulwa njengoba iconstitution yethu yatsho mhlophe ukuthi wonke umuntu umsulwa uma esiye court ezebanjwe licala presumed to be innocent until found guilty.
Namuhla sisungula indaba zokulima esizalethulela zona suku zonke kuyona le iviki kuze kube ngolwesihlanu.
Ngathi abalungiselelo lokuyana kokuthi even izulu lingana obusuku kusasa bangavuka belima le ndlela abalungise ngayo so far.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. John Talak entaba zinduna duzela koBulawayo sivaliwe kulandela ukubanjwa igcikwane le-coronavirus okwenziwe izifundi ngesikhathi leli gcikwane limemetheka ngamandla elizweni. Ngolwesihlanu lesi sikolo sethulele abazali umbiko othi kulezifundi ezinhlanu ezibanjwe leli gcikwane ngemva kokutholakala zichisa umzimba zasezihlolwa. Embikweni waso lesi sikolo esilabafundi abahlala khona kumbe iboarding school ngesilungu sithe isikolo lesi sizavalwa okwamalanga alichumi. Lokhu kwenzakala kulabantu abedlula amachumi amane 43 ababanjwe leli gcikwane elizweni izolo. Iningi lababanjwe leli gcikwane ngabesigaba seMatabeleland North abangamachumi amathathu lanhlanu 35, kuthi abahlanu ngabakoBulawayo, abane ngabeMatabeleland South, lababili abeMashonaland Central. Lamuhla silengxoxo lesiphathamandla sebandla le-MDCT umnumzana Dan Moyo ngezizathu zokuxotshwa kukamnumzana Bednico Bebe kubandla ongomunye obencintisa ukuba ngumongameli waleli bandla. UBebe ubikwa wathola amavoti angamachumi amane lane 44 ngemva kukankosazana Thokozani Khuphe osaphethe isikhundla somkhokheli owathola amavoti angamachumi amahlanu lasithoba munomunye 59 kukhetho olwenziwe ngeviki edluleyo koBulawayo. Kodwa idale le-National Council laleli bandla linqume ukuba uBebe usexotshiwe ebandleni. Sithe simxhuma uBebe wathi kafuni ukukhuluma ngalolu daba. Imizamo yokukhuluma legqwetha lakhe umnumzana kucacaphulu owebandla le-MDC Alliance yehlule. Kodwa senelise ukuxoxa lomgcini sihlalo webandla leli esigabeni sangapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo.
Okokuqala kumele kube sobala kubalaleli labantu baseZimbabwe jikelele ukubana umnumzana Bebe akaxotshwanga yi-leadership. Umnumzana Bebe waxotshwa yi-National Council. I-National Council yabona kubalulekile ukuthi umnumzana Bhebhe akasasebenzeli umhlangano ngendlela aziphatha ngakhona, and i-constitution yethu iyacaca ukuthi umuntu ma engasasebenzeli ama-interest awumhlangano, i-national council ilemvumo yokuthi imxotshe. Ke kuthe kuyiwa kuma-nomination akobulawayo, uBhebhe wayevele ngumuntu owayesexotshwe kudala yi-national council. Kwasimangalisa sonke kakhulu mase sibona uBhebhe sekuthiwa laye uyakhontesta kobulawayo. Ngakho-ke ngomgqibelo lo odlulileyo izolo i-national council iye yahlangana again, and into yokuqala ebikhona bekuyiyona leyo ukuthi uBhebhe wavunyelwa kanjani ukuthi akhontesti kobulawayo, yena owayevele exotshiwe. Kwatholakala ukuthi kube le-mistake eyenzakaleyo kulabo abamvumeleyo ukuthi akhontest. So sesikulungisile-ke lokhu konke, uBhebhe finali akasekho. Lokho kokuthi uBhebhe ubezodla uDr Gubhe njengamangalo uhlaza izifiso zikaThemba lo-Amukela, ngoba sibonile kobulawayo even bemnikile i-chance yokukhontesta against izifiso ze-National Council, lakhona udliwe ngudr Gubhe, and futhi ubezodliwa futhi even ngabe bamyekile kwamanye ama-nomination. But thina sizama ukwakha iparty la singeke siqhubeke silokhu sisebenzisana labantu abasebenza against iparty.
Kahle kahle amacala athiwa adalwa uBhebhe kuyini?
I-constitution ye-MDCT iyacaca ukubana akumelanga ma uyinkokheli wenze izinto eziletha ukungazwisisani emhlanganweni, ngingathi ngesilungu bathi bringing the party into disrepute. Umnumzana uBhebhe okokuqala wahamba wayofayila i-affidavit enkundleni ye-court accusa uDr Thokozani Gubhe ukuthi basebenzisa imali eyatholakala from uhulumende ebilingana le 7.5 million RTGS okungekho emthethweni, okuyinto angazange abe lobufakazi bakho ukuthi yikho okwenzakalayo. Esingathi thina nje wayezama ukungcolisa uDokotela Gubhe. Okwesibili, sibonile uBhebhe esebenzisana labantu be-alliance abakachamisa ekubeni i-constitution yethu iyacaca ukuthi ungabonakala usupporta party engasiyo i-MDCT uyabe usuzixotshile wena wedwa. So vele uBhebhe wenza umsebenzi wethu njenge-national council waba lula kakhulu, ngoba waphula imithetho ye-constitution yethu yedwa, and kwakusobala ukuthi asingeke sikwazi ukuqhubekela phambili laye, and yizo izizathu ezenza ukuthi uBhebhe axotshwe emhlanganweni.
Lo ngumnumzana Dan Moyo, umgcini sihlalo webandla le-MDCT esigabeni seleMelika. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Virginia. Ibandla le-MDC Alliance lethesa uhulumende icala lokwephula ilungelo likaZulu ngokungakhululi intathelizindaba uHopewell Chingono owabotshelwa ukuloba enkundleni ye-Twitter. Umthethwandaba usuncitshe uChingono ithuba lokuhlawula imali yesibambiso se-bail kathathu. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
UHopewell Chingono lanamhla lokhu umsulwa noma ekubail ngelinye icala ophongulifakelwa kakabanjwa licala umsulwa, njengoba i-constitution yethu yatsho mhlophe ukuthi wonke umuntu umsulwa uma esiye court ezebandwe licala presumed to be innocent until found guilty. Yikho-ke thina be-MDC Alliance labantu bonke jikelele abananza amalungelo ayinqaba, sithi lokhu sokuyingqobe kuthina bantu beZimbabwe ukuthi i-justice system yethu sisuka kuma-magistrate kuze kuyefika ku-high court noma ku-supreme court imele abantu mbe imele amakhosi kuphela. Yikho-ke sicela ukuthi iZimbabwe noma ungabotshwanga asitshengisaleni, kufanele ukuthi abantu batshengisele kuhle, bathatha amagwaliba baye ku-supreme court noma ku-high court bayetshengisele ukuthi cha, asisalithembi, sesiluze i-confidence kini. I-constitution yeZimbabwe iyavuma mhlophe ukuthi abantu batshengisele. Yikho ke ngabe kulabantu abalezibindi ngabe bayatshengisela ukuthi kanti ngubani isitha seZimbabwe lowo umuntu otshontsha igold esenza icorruption lo muntu okhuluma esithi kule corruption laphana 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 namhla nguye sebotsho
manje lithi kwenziweni
ngamafitshane mahlabe zulu si cela we are appealing to the Chief Justice to be impartial, to be independent, to follow the Constitution. Sicela uChief Justice ezimele yedwa njengeConstitution, edefende iConstitution, evikele iConstitution, ehumutshele iConstitution kahle, hathi ukusebenziswa ngama political parties. Ama political parties come and go. Ama political parties ayavuka aphinde ehambe kodwa iZimbabwe ayisoziyendawo. Sifuna umthetho ozaba impande ukwenzela ukuthi wonke umuntu ebe nethemba uma ehlukumeziwe enkantolo. Uma inkantolo sizagcina isiyiyo ehlukumeza abantu abahluphekileyo asikuboni ukuthi kuzahamba kahle.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekelo wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eKwaBulawayo. Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha emsakazweni we-Voice of America ose-Washington DC. Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi kulabantu abane ababhubhe ngemva kokungqekilana kwezimoto ezimbili eyohlobo lwe-Mercedes-Benz le-BMW duze lenkundla yendizamtshina edolobheni le-Kariba izolo. Iphephandaba lakwele South Africa ele Times Live lithi umongameli Cyril Ramaphosa ucunulwe yikubaleka elizweni le South Africa okwenziwe ngumfundisi Shepherd Bushiri. UBushiri lonkosikazi wakhe uMary bakhululwa esitokisini phezu kodaba lwemali engamarand adlula izigidi ezilikhulu 100 million rand. Iphephandaba leMonica Post lithi amapholisa abophe omunye untombazana welokishi leDangamvura ogwaze ngengqamu umzulu wakhe olusane olulenyanga ezithoba munemunye 9 wamunya igazi lalo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumela yona ngeWhatsApp.
Salubonani basakazi nabathandi beStudio 7. Lona okhuluma ngu-General kwezemagic basakazi bengicela ukuqala ngikhothame kuso isilo ubulelani kalobhengula kakhumalo yithi bayethe ndaba ezinta izwenye lakho lisuka kungulu kudela lize levinjongo zambezi ngikhothama kwabasendlunkulu bonke amantungwa ngithi bayethe ngibingelelela kubo bonke osebhuku nezinduna zonke ezisiphethe basakazi bengithi njengoba abantu nje sile corona kanje corona ibi iveli vale konke lapho uhulumeni walapha eningizimu ne-Afrika usesivulela ukuthi hayi singahambela imicimbi kusho ukuthi inkonzi yakwamaphakathela laphana indumandumane kalakhiwe emgudluzana ufoka amaphokathela laphana uthi udox uzinjazi yamlomo uzabe elo mcimbi wokwethula i-CD lakhe lesi-9 e-Hillbrow Theatre from 2 o'clock to 8 o'clock laphana. Sicela abantu befike laphana sizojabula ukungena ngu-R50 kuphela kanti ezokuphepha ziyabe ziqinisiwe. Sicela abantu nje begqoka amalokhuzeni nama-mask nje noma ungena emnyango sabe uzabe usanitizwa ama-precautions of alert level 1 we-lockdown level 1. Siyabonga basakazi wasidibaneni nge-Saturday khona e-Hillbrow Theatre siyojabula siyojabula amasuku ayikide esijabulisa. Ngiyabonga.
Salibonani ku-Studio 7 ngiyalibingelela lonke kumagumbi amane omhlaba ngisithi ngalinjani hayi siyabonga ukuthi xhasa nge-news ezinhle ezimnandi kangaka ukuze sibe kwazi okwenzakalayo ezweni okuyikuthi ke siyabonga kakhulu engibonga kakhulu i-vaccine le ezwakala siphuma isiphumile okuyikuthi ke siyabonga laphana maybe abantu bengasizakala abantu bebesebephilile ngalo mkhuhlane kwazo le coronavirus okuyikuthi ke siyabonga laphana iAmerica singathi ingayenza masitsha ingene masinya incedisa abantu bakithi hayi siyabonga laphana ngingakagqibi ngibingelele bonke esigabeni sakonkunzi laphana ngiyalibingelela lonke ngibingelela lonke kakhulu lonke lizizwe libingeleliwe lonke kustudio 7 okuyikuthi ke ujike laphana elayinini yakumacebo kakhulu ngibingelele nampana uMichael ngibingelele lonke lizizwe libingeleliwe ngizongena laphana konkunzi sengathi lingancedisa kakhulu iklinika yethu laphana enkunzi kliniki ngathi singafaka izimali iphumelele ibe nhle ngiyalibonga kakhulu lonke ngiyalibonga futhi ngikhuluma ngilapha ekhiwu eGauteng ngiyabonga
linjani balaleli abahle linjani mthakazi linjani hayi thina akulanto enhle kithi lapha istudio 7 asisayibambi asisayibonge lani kalisasithumele izinews ngisho la imeseji wona lowu ngiwubona namhlanje khona pho kusho ukuthi kunencanje yamavoti vela kusela communication angikwazi kade inkinga yini ngicela ukwazi at least nxa singayibambi at least sicale sithumezele izinews kumbe imibuzo at least sibe lokhu esisiza nje khonapho nje siyeqa izindaba eziningi kakhulu ngesikhathi se-COVID langesikhathi samavoti e-America siyeqa izindaba eziningi impela besifune ukuthi lathi nabe sike salahlela kahlela kodwa asisayibambi asisasithumezeli ma-meseji ngikhuluma ngisebuzwana la
hallo ngiyabingelela kumsakazi ngibingelela izihlobo labangani kanye logogo wami okunyathi umandlela ungabe uvuka njani umzimba
yeli njani basakazi bakastudio 7 lo okhulumayo ngothabani Nhlaba hhayi lambe ngithanda ukuthi dudu emndenini wakoginimbila umbe kuthiwa uginimbila mbuthamba mina lowo ndoda kuthiwa benothe kakhulu lo ayi mina ngiyazuza ukuthi undoda lowo njengoba kuthiwa benothe kangaka kati inotho leyo njengoba thina besingamazi kahle kahle ngiwakithi impela ubehlala kuliphi lizwe behlala ngakwenda ngoba thina besingamazi lo ndoda sibhunguzwa manje sethuni ludumo lwakhe vele ludume manje sethuni singazi njalo kodwa hayi sidlulisa nje amazwi enduduzo emndenini wakibo ezihlobeni nje nasebanganini njengoba kuthiwa ngowakithi noma singamazi
linjani balaleli abahle linjani mthakazi linjani hayi thina akulanto enhle kithi lapha istudio 7 asisayibambi asisayibonge lani kalisasithumele izinews ngisho la imeseji wona lowu ngiwubona namhlanje khona pho kusho ukuthi kunencanje yamavoti vela kusela communication angikwazi kade inkinga yini ngicela ukwazi at least nxa singayibambi at least sicale sithumezele izinews kumbe imibuzo at least sibe lokhu esisiza nje khonapho nje siyeqa izindaba eziningi kakhulu ngesikhathi se-COVID langesikhathi samavoti e-America siyeqa izindaba eziningi impela besifune ukuthi lathi nabe sike salahlela kahlela kodwa asisayibambi asisasithumezeli ma-meseji ngikhuluma ngisebuzwana la
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Umongameli Donald Trump ngomgqibelo uze wavuma ukuthi umnumzana Joe Biden wamnqoba kukhetho kodwa izolo waphanga walandula lokhu. Eloba enkundleni yeTwitter uTrump uthe uBiden wamnqoba ngoba kwaba lokucilibezela kodwa izolo uthe ayisikho ayekutsho. Sixoxe lesala neseZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Eqinisweni ukuthi amavotes lowa angazavalwe kutsha kungatholakala okuphambanisekileyo lapha nalapha kodwa akusoze kube ngamavotes amaningi aguqula la avele esekhokhela kathesi akula lokho kuthiwa yi-fraud engaba khona sibili ongayibuthelela lapha izigcwala ibhakede ngibona ngathi ikwenza nje ukuthi kugcwaliswe nje izifiso zonezo zokuthi akuhambanga kuhle yakufanele ukuthi kukhangelwe ukuthi kunjani ngoba laba abayibo abakade bekhangela ngamavotes esingathi thina ngo Secretary of State abayibo aba responsible ngokuthi nxa amavotes ebalwa bakhangela bavele batsho bathi akulalutho olukhona olukhanya lwenza ukuthi ukhetho lokubalwa kungahambi kuhle.
Sibone inkulungwane lenkulungwane zabantu zingena ezitaladeni edolobheni le-Washington DC zitshengisa usekelo kumongameli Trump. Ubona ungani baningi kakhulu yini ababona ungani ukhetho lwaqelibeze?
Lami mbabonile sibili, kodwa ke bebona belungiselela bebengathi bathi bona a million men march eza kuba khona lapha eWashington DC. Kodwa nxa bengikhangela hayi ngibone nje ukuthi hlekalana lama thousand abantu akade bekhona. Ngibona ngathi labo balungiselela imarch yakhona ingathi behlule abantu kabasaphumanga ezindlini ngobuningi babo njengokulungisa kwabo. Phakathi kweviki bebejojozela lapho besithi kuzaba labantu abayi 1 million abazabuthana lapha neWashington. Hayi, mina ngibona njengathi ikukhahlela kwedonki efayo nje ibhiza nxa selisifa liyaraharaha. Angiboni sibili ukuthi kulabantu abaningi abadlula laba bavotela ukuthi kube le nguquko, abadlula abangedlulwa yilaba abaphikisayo abathi ukhetho lwatshontshwa. Ngibona ngathi laba bathi ukhetho lulungile baningi ukwedlula laba bathi ukhetho lwatshontshwa.
Umnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseTexas. Namuhla sisungula uhlelo lwethu lapho esixoxa khona ngezokulima. Umqalisi siziba ngumnumzana Stanley Dorima, ukansila wedede esigabeni seMathebeleland North. UDorima uthi bakhona abaphiwa inhlanyelo nguhulumende lanxa ayisibo bonke abayitholayo. Siqale ngokumbuza ukuthi amalungiselelo okulima ahamba njani kulesi sigaba.
Abantu lonyaka bayalungisa okusibanga esiphezulu kakhulu ngenxa yokuthi sebefakile amanyuwa emasimini, umkhuba sebewufakile emasimini, amasimini abo hayi kwaganyulwa inenje, kwayenziwa imisebenzi yonke eyenziwa namalungiselelo abantu nxa belungiselelo ukulima hayi. Ngathi abalungiselelo lokuyana kokuthi even izulu lingana obusuku kusasa bangavuka belima le ndlela abalungise ngayo so far.
Manje pho njengoba imali ingatholakali yokuthenga inhlanyelo, abantu bayenelisa yini ngokudula kwa inhlanyelo?
Inhlanyelo iyadula but uhulumende weZimbabwe ubanike inhlanyelo kathesi le fertilizer compound D. Uwanika ama 5 kg per family, per household. Nibona ngathi bala lapho bangaqalisela khona but ngeke ngathi amalungiselelo lawa kumbe ngeke ngathi inhlanyelo leyi iyenelise ukuthi beze beyisebenzise okukwanileyo ukuthi bekwanise ukufaka emasimini abo wonke. But ngiyabona to start with bala lapho bangaqalisela khona.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani kuzahamba njani nxa kuyukuthi abantu bayehluleka ukuthenga inhlanyelo? Akusoze kube lenye na indlala ngomnyaka ozayo lanxa izulu liyabalinile?
Amaminisi amalutshwani adlulileyo ingakakhulumi lawe khathesi la kade ngikhuluma lo mlimisi lo ushaba kade enikeza abantu inhlanyelo yomumbu esithi kukhanya kungaba kule nhlanyelo ebuyayo futhi eyinye. So ngibona ngathi uhulumende weZimbabwe uyazama ukuthi ebone ukuthi abantu emabhandleni uzabancedisa nenhlanyelo but inhlanyelo le yayinganikwa umuntu wonke, inhlanyelo le yayinikwa kumbe iyanikwa abantu balima benze okwamagodi abayibiza besithi igachombo. So kulabana abangayenzi igachombo yikho lapha kungaba kule inhlupho khona. Kusho ukuthi engxenye bazabahamba becwerana-cwerana, angikwazi ukuthi kungayenziwa njani because amaqiniso apheleleyo ngokuthi inhlanyelo iyadura. Iyadura kakhulu, ama-10 kg akuma-35 USD. Abantu abakhe bengayenelisa ukuthi bethenge inhlanyelo ilo mthengo ophezulu kanjana. But esigabeni lapho engikhokhela khona edate akuyenziwa okokulima. But lapho kulo muzi wami khona some 3 kilometers usuka edate, hayi, uhulumende uzamile ukubaphathisa le nhlanyelo even inganikwa umuntu wonke. But bona labo abaningi bangikhona sebeyitholile, bethole futhi le fertilizer. So ngibona ngathi hayi, uzamile uhulumende weZimbabwe.
Umnumzana Stanley Torima, ngukansila wesigaba sedede esigabeni seMatupelelands North. Indlebe kusasa lizwe ukuthi siliphatheleni kwezokulima. Melody ingoma ka Knox ehamba no Master KG. Le amazi u Master KG we ngoma eyadumayo yalubhedu uJerusalema. Esidubela ke uhlelo lwalamhlanje. Kwibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Isikolo seJohn Tallack eNtabazinduna sivaliwe kulandela ukubanjwa igcikwane le-coronavirus kwezinye izifundi ngesikhathi limemetheka ngamandla leligcikwane elizweni. Sibe lengxoxo lesiphathamandla se-MDCT umnumzana Dan Moyo ngezizathu zokuxotshwa kukamnumzana Bednico Bhebhe kubandla ongomunye obencintisa ukuba ngumongameli walelo bandla. Namhla sisungule indaba zokulima esizalethulela zona nsuku zonke kuyona le iviki. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela bulenjini ku-www.voaindebele.com.